mabuma mani
abafuna ukuyikhokela
angithi ngiyababona vele bonke abafuna ukungibhadala ayi mangifika kubo ngiyababona bemangaza yebo bathi angithi ngiyababona vele bonke abafuna ukungibhadala yebo emangifika kubo ngibabona bemangaza ayi yebo akhona ma abafuna ukungibhadala ayi ekhona ma abafuna ukungikhokela yebo akhona ma abafuna ukungibhadala ayi ekhona ma abafuna ukungikhokela.
Yeah.